bakhona abancoma indlela ukhetho lwemelika olulungiselelwa ngayo. Kube khona njalo abanye abachothozayo besithi kuyaxokozela okumangalisayo ukukhetho lolu. Umnumzana Effort Ncube olandela ezombangazwe uthi luqakathekile ukhetho lwemelika.
Ukhetho lwemelika luqakatheke kakhulu empilweni yabantu beZimbabwe nasemhlabeni wonke jikelele. Ilizwe elinamandla elincedisa kwezomnotho. Nxa ulobudlelwano obuhle lalo impilo ijwayele ukuba nhle. Nxa ungelabudlelwane obuhle lalo ijwayele ukuba mbi ibe nzima ebantwini balelo lizwe. Kodwa ke nxa singadlulisela kubo abaseMelika sibukele kuyadonselwana ngendlela esingazange sayibona phambilini. Kodwa asithembeni ukuthi kuzaphuma okuqondileyo kuhlonitshwe lokho okuyabe kube yisinqumo sabantu kungakhathalekile ukuthi kuqonde ngaphi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo wenhlanganiso yeibhethu likaZulu uthakazelela ukuthi amabandla aphikisayo akhankasa emphakathini njengebandla elibusayo.
Sibona inhlangothi ezincintisayo zonke bezikhankasa, zikhankasa ngokufanayo kungela oncindezela omunye, wonke umuntu bekhuluma lokho abona kungamnikeza usekelo okungafaniyo lesikubona kusenzakala lapha ekhaya. Kubana abaphikisayo bavalela imhlangano, kuyatshaywa, kusetshenziswa ingatsha zikahulumende ukuncindezela. EMelika sibona wonke umuntu ephiwa ithuba ngokufanayo.
Umnumzana Believe Gawule owebandla leZanu PF uthi umkhuhlane we-COVID-19 ungamlahla phansi umongameli Donald Trump.
Wehlulekile uTrump indlela abambe ngayo indaba ye-COVID leyo, yenze abantu bagcina bevele bese bembona sengumuntu oyisehluleki. Kuncedisile ukuthi imindeni yakhanye engumuntu ongatholanga umuntu ongamphikisa sibili.
Umnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Movement for Democratic Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, uthi ukuphumelela kokhetho kusezandleni zabantu bakwele Melika.
Hayi, ama-elections e-America azaba isiboniso ukuthi amazwe wonke bahambisa njani, ngoba khathesi sibona ngani i-America silahleka mpela. Thina sifuna ukuthi konke okwenzakalayo kube semthethweni, kungabi lebandlululo, abantu bakhetha abakufunayo.
Bakhona abanye abathi ukhetho lolu kalusoze luguqule lutho eZimbabwe. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Everton Nyoni ohlala koBulawayo.
Nxa sikhangelele indaba zokhetho lezi ezikhona khathesi, ngibone ngani akutsho okukhulu ngamanye amazwe. Amanye amazwe ngabone ekhangeleleyo ukuthi mhlawumbe kulalo kulalwana umongameli, kodwa ke siyakwazi ukuthi okuvele kuhloswe yi-America kuyafanana, ngoba singakhangela wonke umongameli ongenayo wele America kulezakhe iZimbabwe zazini ikhwezela. Injongo ye-America ihlala ivele ifana, akula ukuthi ungene uphi umongameli sokuzaba lenguquko. Inguquko iba khona kibo phakathi khonale empilweni zabantu be-America. Kodwa ke kwamanye amazwe akulani lutho lokhu, ngoba imithetho ye-America ayintshintshi, ayiguquki, ihlala ifanana kungaze kungene umongameli omutsha.
Umhlaba wonke jikelele umelele ukubona okuzaphuma kukhetho lolu. Ngimele iStudio 7 yoBulawayo, ngingubathabile Masuku.